Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani zilugandaba siya lamugela imsakazweni we studio 7 ngolwesi tatu la zibu 17 mbimbito 2021 igama uChris Gande endaweni zethu lamhlanje uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala amadoda athunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyi-92 edluleyo u-Itai Dzamara ukuze akhululwe.
Yabukisayo okusiziswa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Umhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakoDzamara.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamanje kobulawayo namuhla.
Thina sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokuvumela amakhefa ukuthi avule ngokugcweleyo abantu bengadlulisi isilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini 50% ababe besidla phakathi. Uvumele njalo imidlalo yonke efana lenguqu ukuthi iqalise. Esazisa ngesinqumo lesi izolo ntambama umphathi ntambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe kuzalandelwa zonke indlela ezabekwa ngumanyano weWorld Health Organization ezokuvikela igciwane leli. Umtswangwa uthe abemidlalo labo kumele bathathe amanyathelo afanayo. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esithi sezaqala ukuhlaba ababalisi abafundisa kanye labasebenza emithethwandaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus ngemva kokwamukela amanye njalo amajekiseni avele kwele China izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 umfundisi uSenis Banda ukuthi bakwamukele njani lokhu njengabakhokheli bamasonto.
Ukwengezelela kwe-injection eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo. Kuqakathekile kakhulu njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona. Njalo ukuthi abafundisi labo bebeyingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethathe injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini zihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethele wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho umfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane le minye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhola sakhumbula isurvey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ikakhulu emakristwini bayesaba ukuthatha le injection. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristwini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona laba abazimisele ukuthi bekwenze kuza letha-ke kuyayenza ukuthi kumemetheke ke ukukhankasa lokho kuyabe kusenziwa ukuthi abantu bamukele ama-vaccine la asebuyile. Njalo sikhole ukuthi uhulumende njobe nanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezi injection kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bethedela ngemuva ngiyakhole ukuthi lesi sibanga sesibili la uhulumende abe phambili atshengise ubukhokheli ukuthi lawo ama politicians abe phambili labo behlatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injection zilungile njalo ziyamukeliswa.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19 eseZimbabwe Christian Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyisithupha edluleyo uItaitsamara ukuze akhululwe. Eloba enkundleni yeTwitter uSkwica Mfundo Brilliant Mhlanga uthi wake wamema uMonzora ukuya kudla kwenye indawo kweleBhilitane lapho uMonzora amtshela khona ukuthi udinga imali engamadollars inkulungwane ezinhlanu $5,000 ukubhadala abafana bakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhulule uTsamara. Umhlanga uthi ulobufakazi balokhu kodwa asenelisanga ukuxoxa laye ukuthi simbuzisise okunenge ngalolu daba. Umhlanga ufundisa ekolijini ye-Hertfordshire kweleBhilitane uthi uMonzora wakhuluma lokhu kulentatheli zindaba angayiqambanga ngegama athi layo ingafakaza okwenzakalayo. Kodwa uMonzora ekhulunyelwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube ulandule lokhu.
Engingakutsho phezu kwalolu daba ikuthi njengabantu abakwezombusazo kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini kuTsamara njalo olusinikeza indlela esimkhumbula ngayo uItaitsamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla leMDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ukuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakoTsamara leMazimbabwe onke lomhlaba onke ube wazi ukuthi kuyini okwenzakala ngoTsamara, kakuthwale ayela kwemapoliseni kuncede kuphenyo njalo kube lufakazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla leMDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli weMDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba luka iTaitsamara oluzwisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo muntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu mhlobone. Njalo ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lo kuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kuka iTaitsamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaTsamara kodwa lasemuleni zabantwana beZimbabwe ijikelele ukuthi waya ngapi ngoba umuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge MTCT lo president ubaba uMonzora sazi khonoko okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItaiza Mara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala wachona kuphi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, sisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje lapho azakhalaza khona ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempilakahle njengokunquma kukamantshi izolo ngendlela yokubona ukuthi balimala okunganani bebotshwa ngamapholisa. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela bephandle komthethwandaba kamantshi kobulawayo besola ababesithi yikuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa. Umoyo kabotshwanga njalo kaziwa ukuthi ungaphi. Elinye lamagqwetha elibamelayo umnumzana Ngqobani Sithole owe abameli Lawyers for Human Rights uchasisele ukudandekile mhlanga weStudio 7 okunenge ngalolu daba.
Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week sasebe njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa anganayo echawe umbango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga ngakho ke sithe inkosi kayinikise inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports lana.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi kwenziwe lingaplay ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail is an intermediate relief or liberty. Sine sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile. Khonokho ukutshaywa yikho esifuna ukuthi kuphumele egcekeni. Ukuthi no, laba bantu kabavalelwanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo. Ngoba abona babeze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senso?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyicheli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo wenu ukuthi ngempela balimele?
Uvele ukhangele nje wabona umuntu isho ukuthi livuvukile ikhanda lidabukile. Lokho abazama ukwenza lokho ukuzama ukuhlela ukuthela amanzi emhlanu wedala.
Itheli ixoxa leyindaba lihluza emthethwandaba yokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunyiweyo nabatshutshisi ngumantshi?
Umtshutshisi, abatshutshisi bavumelane lathi, nomantshi uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba-director ne-prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhethi.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, elinye lamagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba ipholisa lesotsha babotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokutholakala belokwenza lokukhululwa kwenye itruck eyayivinjwe ukungena elizweni. Uhulumende ubikwa ezakhulula izibotshwa ezimbalwa phansi komthetho ovumela ukukhululwa kwezibotshwa ngumongameli. Kukhangelwa amacala ezawadalayo lokuthi umuntu uyabe esebhike isikhathi esinganani. Lokhu kulotshwe enkundleni ye-Twitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salubanani basakazi be-Studio 7, siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ngukhethwe Bhebhe, ngikhuluma ngiseGaborone, Botswana. Mina basakazi ngithi sicelani ke lisibuzele lubaba lo uMnangagwa ukuthi kulesikhathi esike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini Mnangagwa turns to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazange azwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfowenu. UMnangagwa akayekele ukuba epretenda eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuyela enkosini izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number one kuleliyana ilizwe. UMnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Inhlabathi yeZimbabwe iqalekisiwe. Ekele ukube khuluma eqambela abantu amanga ethi ye umkhono musisuka uma new dispensation. UMnangagwa akulanto azayenza. His hands are full of blood. Izandla zakhe zigcwele igazi. Inhlabathi asebenza kiyo iqalekisiwe. Imphefumulo yabantu labana baphosela emgodini ilele kabuhlungu babulawa kabuhlungu ikhala njalo nje. UNkulunkulu ngomuntu wonke. UMnangagwa kalulungisise lolo daba ngoba akula kuthula kuzaba kuleliyana ilizwe ukufuthelana kukhona ebantwini. Inhlabathi iqalekisiwe. Yonke imizamo nje abathi bayizama bafana labantu abathela ebhakedeni elivuzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke kwaliphuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona abantu bakithi. Hayi mina ngimphawule abantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje abantu bakithi i-sanction yalo kuqhubeka iqinisa phambili ngendlela i-government yeZimbabwe eziphatha ngayo. Phela ukuthi i-sanction izaqhubeka lokhu isiya phambili ubeke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe azenza kunezi. Into encane kagcwasa amasotsha bayishaba. Into encane kagcwasa amasotsha abantu bakithi sisezohlupheka emazweni. Lawa la amazwe siqhuphe ama-ikhono amanga kahle bazosiphumela sizosiyela emazweni ethu. And liwe selethi lizwe libhebekaso alibonisi nje lokuthi izalibonga ikini kancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo i-government liyane imbe. Ngazi ngiyazi ukuthi into osalandela i-government leyezana u-PF ukuthi uzitshela ukuthi iyenzayo. Hayi, lokhuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga. Into embi yena uyenzileyo waniphi. Ube right mayisa khipha umuntu eplazi nakho ukho umuntu akavumele ukuthi kufane uqhampe umuntu ezongena indlu noma imuntu ekuyena ngokwesi umakhonya la ukhonya kanjani intanazo yakho. So le yibona inkinto yakhona ungayibheka isasele ku-tribalism phakathi sihlasiyenze nanto yomkhonzi wala ama-tribalism ezana p f nokuba ile-tribalism and abakithi abasindebeleni abakhuzi zana p f ungabheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzana baziphendula babangamashona so kunganamashona abasafani nokuthi phela abayikhulumeinetebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumelayo ne-about amashona phela sekuphendule babangamashona akwasikhonzeni ngabo ukuthi abasase ngabakithi bahlamukela bona abantu badukile. So into fayisitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la ethu elele kuyo manje simncediseni into endisiyalena yef namaphosa la atshaya abalandeli bakhe la arong atshaye abantu labo bantu laba kuthi abetoti abe-rong barong ukuthi batoyitoyile lawo amaphosa atshaya abantu la bantu abafaka bebeche zokubeche because bonke la maphoyisa abanarong alimaza abantu iphosa elinjani elimaza phakathi ekuzobona khona nje ukuthi izalo pf yona the muntu wesindebeleni ayifunda ephakame. So ithi nantu bakithi asindeilokhu asibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikezana amandla ngokubuzukuthi abayifuna ngawenti bangayifunisa lokho bayakwazi empumelelweni indlela empumelelweni abayifuni maybe bona lizwe makumasanction bayikora ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi lawo into makumasanction batshontsha kahle wakhula nto ozababona yindlela abo ukuthi beziphilise. So ikhona nje umsantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yezosimelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisiba la mandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihloko ngiyabingelela abasakazi bami abahle kustudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika olutho nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samandebele. Ngikhonseni kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami ezilongo indaba yegugurawunde ingalungiswana angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeliland baloko bekuziba ukuthi bayilungisele yandaba vele amabhadi ahlale lilandela lalilizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayehlele ukuzisola abaziboni belephutha ngoba ngomthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa labantu abafana ukuthi abasesihlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyekwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ngithi uNkulunkulu aligcine liphephile sizwe semandebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe lefike manje icorona izasesidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho mithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje lokho sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamizi sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhase izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufanele ithenge izakhamizi angazi noma yenzeke ema-tablet kodwa noma yenzeke izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyathenga lawo ma-laptop sibhatha lezo school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi akulandaba sihlobo zami ngizakugcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ikhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngo-gift sondo kufoka ndlovu laphana eplumpton endaweni yakogambo ngikhuleka nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi mbulazi bayethe siyakhothama kuwe izwe lakho lisuka kuNkulu kudela lize liyevinjwa kuzambezi basakazi bengithanda ukudlulisa okuncane lapha lami ndokuzwa abafowethu bekhala ama-audio yethu awadlalwa hayi bafowethu asibekezelene sizakhumbula ukuthi i-studio 7 silalelwa ngabantu abadlula mhlawumbe izigidi ezintathu okuyikuthi mhlawumbe abantu abalalela i-studio 7 bangaphezu kuka-3 million so ma ngabe uthumela i-audio yakho ingadlalwa qhubeka uyithumela njengami nilokuhlala mhlawumbe o-3-4 months eyami ingadlalwanga kodwa mbekezele ngoba nyabenza azuthi umthwakazi mkhulu abantu baningi abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million njalo kunye ndokuza abantu bethi hayi i-studio 7 ngabe siyadlala inhlanga zethu njengathi mina la mbuye eplumpton esikhalangeni kodwa ngiye ngisho ukuthi i-studio 7 sidlala ulimi lwesikhalanga ngoba siphiwa i-hour kuphela so nge-hour leli ulimi oluziwa ngabantu abaningi isindebele lesishona ngidlule lapho bese ngisiza lapha endaweni yabafowethu lapha abahlala bethi abantu abavoteli amaqemba kithi cha abafowethu abahambe bekhankasa ebantwini umuntu uma evota akavoteli ukuthi hayi ngoba umuntu lo okhuluma ulimi olunjengolwami umuntu uvota ngenxa yokuthi uyabumtshela ukuthi uzamenzelani so wena ungafika ebantwini ufika ukukhuluma amashona these amashona that abantu angeke bekuvotele lokhu wena fanele ufike utshela abantu ukuthi ama-development ozayenza endaweni zakithi la abantu baza kuvotela siyekele lento kana ukuthi ufike ulandela izani ikhuluma amanga lokho lalokho izani seyazivile ihlala ikhuluma amanga i-grand plan lokhu lalokho i-grand plan vele siyakwazi ukuthi vele it's nothing new uma usitshela nge-grand plan ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika isigaba se-Texas sibe ngesinye sezigaba zelizwe leMelika esakuqala ukekethisa imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligciwane leli selisehla kakhulu njalo lababulawa yi-COVID-19 sebesiba ngaphansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga linye. Kodwa abanye abazali kunye lamatitshala bathi ngabe uhulumende eqale waqeda uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yo-COVID-19 andubana avule indawo zonke. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Texas ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Umumo wegciwana leli le-coronavirus e-Texas awukhanyi ukuthi uyehla kumbe esingathi thina awukhanyi ukuthi kuyehla igciwana leli le-coronavirus. Akukhanyi ngoba kukhanya ngathi izibhedlela zilokhe zilaba abantu abagulayo njalo abantu lokhe bethelelana umkhuhlane wonalo. Yikho ke bona laba abakhokheli belizwe bathi bona kuba ngcono akusela lutho akusenjani kodwa ke i reality yakho na ukuthi hayi akukajengiseli ukuthi ungathi yi state esesiphumile ekuhluphekeni kwalo umkhuhlane we coronavirus yiwo umumo okhona ukuthi abantu bayahlaba ijekiseni kuyakhanya ukuthi bakhona abantu emalayinini lapha ngoba kulezi ndawo zakhona lapho kuhlatshwa khona obe kungathi kuyashoda la kokushotiswa yiyo isnole siyana saba khona i-vaccine kodwa ke ngemva kwalokho amaviki amabili la bakhanya bahla ngingazi kugithi thina abensundu laba bamnyama ukuthi bakuthatha njani ngoba bake bahlatshwa ijekiseni engasiyo so bangathi bayeslava mbijana
ungasitshela ukuthi isigaba sona leso ese-Texas siyabona ukubana ngesinye sezigaba esezivulile kuhamba njani unjani umumo ikakhulu lapho kuvuliweyo bayahamba yini abantu ngobuningi
bona laba ohulumende ugovernor uthi akuvulwe zonke indawo kuyekelwe lokufakwa ama-mask kwenziwe yonke linto khona lapha e-Texas kodwa ngijilo ngaphezulu ngalo ukuthi umkhuhlane lo ukhona la akusomanga wona la ukuthi ukhona ikuthi nje laba e-Texas bayilabana abantu labe sithi thina ngama-rednecks abakholwa kakhulu imfundiso le eka president lo mdalo sowaphumayo owadliwayo kuma elections na besenza benza ukuphikisa lokhu okukhulunywa nguhulumende kathesi kodwa ke baphikisele entweni engabasizi lutho ngoba abantu baphakathi komkhuhlane abantu bayafa abantu bayagula yikho ke ungakhangela loba kuthiwa kuvuliwe asikaboni lapho kuphithizela khona osekutshengisa ukuthi abantu sebekhululekile sebezidlela sebezihambela
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas ngapha kwele Melika
Marai! Shira! Wazi! Kuzenai! Lainare!
Hamba lo Enzo Aisha
Anyera merazi babopo mahi ngarone kuti zvabenge zvakaoma manai ndinkinto tapi kona
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalalayo u-Itai Tsamara
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.